hayi sasho thina uvele uqalisa ukuxotshwana kuze kuxotshwe intombi lekamjuru labasekeli bayo sasho sathi thina hayi lokho kutshengisela ukuthi inhlanganiso yezano isizahlephuka ibe icine isiyisiqucu nanku kuyenzakala lakhathesi siyakubona sikubukele uyaxatshanwa okuzwayo kubangwa isikhundla kubangwa ukuthi lo zangena esicathulweni zikamgabe ngubani.